So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 29 kunqabakazi 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelela yakumakhulu phose amabili izolo ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha.
Ngiyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uzulu ayamapolisi ngoba uzulu consent uzulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo.
Ngemva kokuhlaselwa ngabantu, inkampani eqatshisa izimota e-Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini lePhandamasudu duzane leVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli likhwelile njalo izolo laya kumakhulu phose amabili 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ugatsha lwezempilakahle luthi abane babantu laba ngabeMashonaland West. Oyedwa ngowakobulawayo kuthi omunye njalo ngowemanicaland. Lokhu kutsho ukuthi abantu abafe kuliviki kuphela bangamatshumi amane 40. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo bangamatshumi ayisishiyagalolunye lasithupha 96. Asebefunyenwe belawo selokhu waqhamukayo kuleli sebesedlula inkulungwane eziyisithupha 6388. Asebesindile bona sebengu 5043. Okutsho ukuthi abantu abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elekhulu elilamatshumi amahlanu 1150. Inkampani eqatshisa izimota e-Impala Car Rental ithi iphatheke kubi ngodaba lokusetshenziswa kwenye yezimota zayo kusehlakalo sokuthunjwa kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela ngenyanga edluleyo bayamtshaya walimala kakubi phakathi kwensuku ezintathu engaziwa ukuthi uyaphila nalo ukuthi ungaphi. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu enkundleni yeTwitter besithi kumele inkampani le iveze ukuthi ngubani owayeqatshela imota, umqondisi we-Impala umnumzana Thomson Dondo wethule umbiko namuhla esithi kuyabahlupha ukuthi imota yabo yasetshenziswa ngalindlela. Kodwa uthe kabalamandla okutshela abantu ukuthi kumele benzeni kumbe bengenzini ngezimota zabo nxa beziqatshile. Uthe ngempela bakhona abangasebenzisa izimota zabo ukuganga bona bengakwazi. Kodwa uLondo uthe inkampani yakhe izimisele ukuvezela amapolisa angaba ephenya udaba lukaMutshehiwa ukuthi limota yaqatshwa ngubani. Ngaphandle kwamapolisa uthe kabenelisi ukuvezela yiloba ngubani limbiko. Abantu abanengi bakusolile lokhu besithi uLondo lenkampani yakhe balomlando wokuvezela imuli kaMutshehiwa ukuthi ngubani owasebenzisa imota yohlobo lweFord Ranger le ukumthumba kanye lokumhlukuluza Sekutheswa umlando wokuqoqa ukutshengisela okwakumele kwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Abanye baqale umkhankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi engaze abesaqatsha izimota ze-Impala ngoba zithumba abantu. Inkundla yeZim Live ilandele umkhondo walimota isuka la okobulawayo lapho eyabanjwa khona ikamera ihluthuna uMuthehiwa ongumzukulu kaMduduzi Mathuthu, umhleli walinkundla laye obikwa wayedingwa ngabathumbi bakaMuthehiwa. Yulandelile yaze yayatheleka eImpala Car Rental eHarare. Ukuhlaziya loludaba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngiyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uzulu ayamapolisi ngoba uzulu consent uzulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo okutshengisa ukuthi bayabe hayi imoto zabo. So sokusuke kucacise bekwenze kube sobala ukuthi ngubani umuntu owanjani owayihayayo imoto yabo ngoba ukuthi bethu bazamelele amapolisa akwenzi. Kuyacaca ukuthi umfana lo wathathwa wahanjiswa endaweni eziningi ezitshiyeneyo imota zabo zilamatracker. Ngizothi bethu ukuthi umfana lo ngoba watsho umfana lo kuvideo ukuthi bamthatha bamhambise eganyeni. Itracker yabo iyatsho ukuthi umuntu wayengaphi. So ngibona ngazathi ikhampani le sokuze ukuthi incedise abantu beZimbabwe abahlala behlukunyezwa bethi bathathwa zimoto ezingalamanamba ukuthi nkuyabukayo zona imota ze-Impala. Impala kathesi ukuthi yona ithi zamelela amapholisa nawo akangani angcolile endabeni yalomfana akwenzi. Amapholisa azikhangelelanga okunengiko kodwa zikhangelela ukuthi wonke umuntu oyabe sethintekile akazigeze ngokuthi hayi mina wami umlando yilowu ngenza lokho. So ikampani le yavuzana ukuthi izimelele ukuthi ilandwa ngamapholisa. Ikampani le kuze ukuthi yona njengoba ukuze la igeze ibizo layo kayitsho ukuthi imota yayo yahayiwambani.
Inkampani le ithi lanxa ikusola kakhulu okwehlela uMuthehiwa gayilamandla nxa ihayisa izimota zayo awukutshela umuntu ukuthi kumele azisebenzise njani. Uthini ngalokho?
Imota ingazake isuke eImpala eseKaroi ibuye izosetshenziswa ukuganga kobulawayo then ibona bebesebesithi they are not responsible. They are responsible abantu beImpala abancedisi amaZimbabweans ngoba into leyi ayiyintsha. IZimbabwe lilizweni labantu dabeloke betshontshwa kusukela ngama-80s ngesikhathi seGugurawondle kuze kufike namhlanje. So mbona ngazathi kathesi kuze kwabanjwa sebebanjiwe abantu beImpala ukuthi yibo abahayisela abantu abaganga ngileyo izimota zabo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile ngokunye okuphuthumayo. Kulendlovu ezilithumi lane ezitholakala ezifile duzane leVictoria Falls ehlathini lePandamasu. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezenhle olweZimparks umnumzana Dinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi indlovu lezi zitholakale izolo njalo uthi sebethumele odokotela benyamazana ukuthi bayedingisisa imbangela kodwa uthi banakanela umkhuhlane we-anthrax. Isehlakalo lesi siza ngemva kokufa kwendlovu ezedlula amakhulu amathathu kweleBotswana ngasikhathi sinye kumaviki asanda kwedlula ngesizathu esilokhu singakaziwa. Kule muli ye Zimbabwe ehlala kwele South Africa ethi idinga uncedo ukuze elaphise umntwana nayo oleminyaka emithathu ohlaselwe ngomkhuhlane we cavernous hemangioma. Wona oyenza umntwana lo amile izigaxa zenyama emzimbeni lamathumba njalo izitho zakhe zomzimba ikakhulu izandla zikhule ukwedlula izinga lakhe zicine ziqunywa. Unina uthi indodana yakhe uThando uhlaselwe ngumkhuhlane lo esanda kuzalwa njalo useze waqunywa isandla sokudla. Uthi njalo uze odokotela bamhlole kufunakala imali engange 13,000 rand. Imifanekiso kaThando esiyibonileyo iveza ukuba ngempela izandla zakhe zinanabuke ukwedlula umzimba wakhe. Ulenkalakatha njalo yesigaxa senyama phezu kwembambo kumhlubulo wesandla sokhohlo. Sixoxe lo nina unkosikazi Priska Hlongwane.
Umntwana ngamnanzelela igrowth eyayikhula esandleni esika right ele 7 days, then uthe esele 3 months kwaqalisa futhi ukukhula ku inguinal area ku pubic part lama testicles elilodwa laqalisa ukukhula wahamba wa operator wabathe beqeda kulo operator kwakuyi first operation yakhe. Ama first operation yakhe operator ama operations ayi 2 kwaqalisa ukukhula ehlangothini kulokhu ngxele ku left side phezu kwembambo. Kuthe sekukhula kanjalo futhi esele 9 months wa operator isandla ngoba sesesikhula kakhulu sesesabe kusidlula isandla sami. We aputhetha imini le emithathu yoyayikhulu okumangalisayo kwavuvuka futhi ku-axila ngaphansi kwekhwapha phezu kwale elinye ichuma eyayikhule kuqala ku-operator operation yesi-2. Uthe esehlele after 3 months after le operation waqalisa ukuba namachuma amanye ayi-4 akhula ku-right side lapho ele operation khona lapha aputhethwa isandla. Lawo machuma ayebuhlungu ukuthi ngagijima esibhedlela. Tezengijima esibhedlela kafika ba-operator angu-2 akhona. Uma beqeda ku-operator la angu-2 akhona kwaqalisa ukukhula the right hands from the elbow kusiya phansi. Waqalisa njalo ukukhula. Uma iqalisa ukukhula kanjalo kwakuleyinye ithuma eyayisemuva okwakumelela yikhitshwa ngoba yayibuhlungu. Uthe eqeda kukhitshwa kwakhula isandla esika-left sona lesi esi-right esinga-amputhethwanga la saqalisa ukukhula.
Isifo lesi ungathi siphazamise njani impilo yomntwana?
Kumaffecte emotionally kakhulu ngoba nje ilife yakhe yonke nxa ekhuluma engumntwana enjalo uhlala engibuza ethi kuzophela nini, amadumbadumba la azophela nini alawo. Lokudlala nabanye abantwana uyahamba edlala yedwa ngoba uyabe kwasibazambiza besithula amadumbadumba abanye bethule izisu eziningi. All sorts of those things bemangala uthule isandla esinjani, izandla zakhe zikhwananga, imini yakhe ayikwananga. Even ukudla uyakhe atsho sometimes ethi khona ngikwazi ukudla ngoba isandla sami asikwananga, ngilazanto ezifingeneleyo. My worry is uminwe emibili layo isikhula. So bengicela uncedo kakhulu ukuthi at least if odokotela bangathola isolution angangena ku-MRI sibone ukuthi khona phakathi kunjani, then sekudingakala isolution ukuthi angasizakala kanjani.
Abangathanda ukuphathisa bangakuthola njani?
Abafisa ukusikhulumisana nathi ngefoni nanzi inombolo ezilandelayo 0027 62 374 3560. Inamba lezi uyakwazi ukufona njalo la kuWhatsApp zikhona. Uyasiyakwazi futhi ukuthi sixhumane sifonela enda kuWhatsApp. I-address lapho esitholakala khona nayi 66 Oakland Flat kudilarele Pop Euvelu eBellevue East, yikho lapho ongasithola khona. Then njengoba kune-corona kulama rules and regulation, uma ufuna ukubona ingane kuyaba nemithetho kodwa akuyalelwe ukuthi ubuye uzobona i-condition umntana akiyo bezusiza lapho osiza khona.
Unkosikazi Priska Hlongwane ngumama kaThando, umntwana ophethwe ngumkhuhlane we-cavernous hemangioma odinga uncedo lokuthi elatshwe. Inombolo zakhe njalo kwabangathanda ukumsiza zithi 0027 62 374 3560. Ngeza kwele South Africa.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela.
Kweze mapandleni lamhlanje inkomo zivikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi yemandebeleni ngenxa yendlala kanye lokusilela kwamanzi ngoba amadamu esesitsha. Kubika uAlbeti Ncube.
Indlala ehlasele nakene ibulale inkomo ezedlula ezinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000 endaweni ezijeneyo ezimathebeleni South. Lanxa izanuse zomkhathi zisithi lonyaka kukhanya kuza kuna izulu elaneleyo eZimbabwe lasemhlubulweni ezantsi ye-Afrika, ezinye izakhamizi ithi izifuyo zazo seziqalisile ukucuba ngenxa yendlala lokusilelwa kwamanzi. Nansi isakhamuzi eChanyaugwe, umnumzana Jeffias Dube.
Abadala lapha baphila ngokuthengisa imbuzi, inkomo, but lo nyaka kuyafiwa, izinkomo seziqalile ukucuba.
Isigaba seBedbridge yize safelwa zinkomo eziningi ukwedlula zonke emathebeleni South nakene, silandelwa ngesebulilima kuzobuya eGwanda yona eyalandelwa yinsiza. Ngaphandle kwezifuyo, abantu abakhulumele Studio 7 eGwanda South labo bakhala ngokuthi uMangoyo usela leziko, but ngaphandle kokuthi bathole uncedo oluvela kuhulumende bazibulawa indlala. Unkosikazi Mnyathiwa Siziwe eChanyaugwe ulima impito esifandeni sesibambeni egadeni kodwa uthuduko impuphu.
Angazi ukuthi ngisuka khona phonze kudlani impito yonale yafika ngezini ngisithelele ngifake la matamatisi sipheke impuphu akusela siphelile phiphi noma ngabe kwakomunye ngicela nginike ngegapa ngiyabuya ngiyenze iporridge. Umuntu uyakwazi ikafi mahhala.
Unkosikazi Noniyadube Paye phansi kwentebhe yena uthi ngaphandle kodubo lwendlala babhekane lokusilela kwamanzi.
Amanzi asesishotela njengoba libona kunjani, asithatha amanzi anti ndimbonile ngivelale phansi kwedamu ngebhara.
Isakhamuzi eKalange eGwanda South umnumzana Hlupe Siziba uthi iningi selisukile emakhaya kuyadinga ezinye indlela zokuziphilisa.
Khathesi sinje akunahlelo elusiza abantu abaningi vele sebezidilele esigurukuzeni.
Iy'nkokheli zomdabo lazo zithi uhulumende kumele angenele asize abantu ngokudla. Nangu Sobhuko kothiwedi kuward 15 eGwanda South umnumzana Gilbert Peter.
Isicelele kuhulumende ukuthi ancede abantu, siyabona lo nyaka zizaphela uzathi icorona abantu kanesi abahambe ngucorona sephakathi kwendlala enye imangalisayo.
Amazwi akhasekelwe ngusobhuko wentiwe kuward 18 esinayi umnumzana Nathaniel Moyo yena odibazazithabala labantu kanye lezifuyo zabo xa bengasatholanga uncedo.
Sincede ngelikhulu ukudla kwezifuyo nokudla kwabantu ngoba abantu bona abathola ukudla ngabantu abe-social welfare balutshwana, iningi abantu abatholi lutho. So laba abangatholiyo bona bayabephila ngani ngoba kunjenje lezitolo lapha kulezisuku ungazi kube lukuibhondi khonoko abantu bezitolo balawo ibhondi bathi abalifuni angikwazi ukuthi manje sinaphilaphiluba.
Inhlanganiso enakekela uzulu olambayo ngesikhathi sendlala eWorld Food Program ithi iphakathi kokudinga uncedo lokusiza uzulu eZimbabwe ngokudla. Ithi ukuguquka komkhathi, ukumamanzonzo kwezomnotho kuleli kanye nokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kulakho ukuthiya abantu abafika bhosi ezigidi eziyisishiyagalolunye 8.6 million behlaselwe indlela embi kusiyaphela lomnyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisendibe esinayi no-Albert Ncube.
Siyabonga Albert ngohlelo lwezemaphandleni. Siye kuhlelo lwabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya ukuthi isimo samanzi abikwa ayingcolile eluveve njalo akhulisa abaningi. Sesinjani abanye babhubha ngenxa yamanzi la. Sixoxa lokhalisa waleso sigaba unkosikazi Fabian Sipha. Yena esimthole elomnumzana Emmanuel Moyo owathintekayo kulesi sihlakalo waba lesifo. Kanye lo nina sizaqala sizwe ingcazelo kuye ukhansile.
Ngani kuba ngcono kwabanye laba kade begula izisu but abanye lokhu begulagula ikakhulu kulo mfana wahamba wa-operator so mfana lo uthwele nzima unide amatshubhu lawana awokuhambisela idoti inamba ku-1037 ha uthwele nzima lokho asusela kwaphala ngamanzi sibili uthwele nzima kadle okunye ukudla sesidla ama-mashed potatoes okudla okuncane nje vele nxa ihambe egangeni semele ihambele kulawo matshubhu bakithi okokuthi layo umama kasebenzi akulo ukuthi baphile ngani lapho kudingakala khona bakithi ukuthi kungatholakala uncedo labanye nje lokho beyingani balesiziso nje but hayi ngani ukuba ngcono kulo baba ndilawo omnye wabo osiziba layo ulokhu ekhala ngaso isizo kodwa akwabanayo so ngani kuba kungcinana mbijana
kodwa sambona edinga usizo waluthola yini
ee ngihlezi labo khonapha lomama wakhe ngithanda ukuthi umama wakhe layo ngimqhubela ifoni layo atsho kuphathelane lo nomntanakhe lizizwelelani lodwa khona ngaso
mina umama kaManuel ngihlezi lomanuel umanuel wabhula ebulawa yisisu samanzi bathi yi-typhoid so umanuel ayefuna ama-colestone bag lokudla okulula okunjengama-spagethi lamarayisi yinto izinto ezilula nje kwathiwa nginike zona isibhedlela so ikuthi ngize ngikutholi kunzima imali yangikhona kangisitholi lami angumuntu nje amphilanga kahle ngihlala endlini umanuel ufunane ukudla okufanele akudle lama-colestone bag kona lawa akhosta $4 $5 khathe sekhwele seyi-$5 liyi-1 so ube ngakatholi usizo oluvela ebantwini but belokhu bethembisa kodwa bebengakazi bafika
yimi Emmanuel oyi-operate umuntu indawo yamanzi kwe-typhoid so kathi sengifuna ama-colestone bag so uzongathola ngathola nzima ukudla kukhona akunzima ukuthi ngikutholi because into zakhona zingaba zedura so imali khona noma ngasebenzi zihlalele nje endlini ku kati akhona anye bethembise nje zanginika nje kunye umncane uzangincedisa oris kati akafiki khonakhona zizolethi ngizosebenzisa
Siyabonga kansila ngokukhuluma lo mnumzana Emmanuel Moyo kanye lo nina sesibuya kusimo samanzi khona ngapho eluveve sesinjani kathesi
empompini ayaphuma hayi kathesi ahlanzekile hayi mahle okuthi lanxa wakhangela hayi sesiwanatha nje singabilisanga ngingazi abanye sekuya once a week ngoba amanzi wona ngokwawo emadamage awasekho bese kuncedisa inyama yendlovu manje amasela antshontsha ama-cables antshontsha le-compressor so kathesi bebesebhizi ngokulungisisa kodwa kona kahle kahle vele amanzi awakho emadamu sebezama nje ukuthi ngani bayancengiselela ukubana engxa inkosi ngasihawukela kuzokefika ukuthi izulu lini
ikhansili yedolobho lakobulawa yayithembise ukuthi izabhadala indleko zabanye kuyini eyakwenzayo ukuphathisa abantu
ekuncediseni ikhansili amarisithi awama-ambulesi bangicela ukubana ngiwahambise ku-fire and ambulesi khona ngale ukubana abantu bezama ukuthi bencediswe bekhithelwe imali okwakumele bezibhadale bona ngokuthwala kwabo i-ambulesi so bazancediswa ngokunjalo ukubana bengabhadali leyo mali
leyo bekuyingxoxo lo councillor Fabian Sipha weluveve njalo sizwe umnumzana Emmanuel Moyo owaba lesifo esibikwa sabangelwa yikunatha amanzi angahlanzekanga ohlala ku-1037 eluveve lonina njalo edinga uncedo ngoba impilo yakhe isilukhuni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande
lingani tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChrist Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana DC Gqoka umhlabelisi osethule idlalade elitsha idlalade lakhe lithiwa ezakithi elilengoma eziyisithupha eleminyaka yokuzalwa engu-84 okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo
nini ezokuhlabela njalo ubona ungani uzahlabela usiya fika kuzinga liphi elokuvakatshela na ezinye indawo uhlabela
ngaqalisa ukuhlabelela ngisesengumntwana wesikolo ngo-1948 ngaqhubeka ngihlabela ngaze ngaqetha isikolo ngo-1958 ngo-1959 ngaqalisa ukuhlabelisa amakwaya ezikolo lapho engangifundisa khona ngitheze ngithole ithuba leli lokuthi ngirekhode i-albhamu yami le eyakuqala ngazwa nilesifiso sokuthi ngikhubeke ngihlabelela ngize ngibe nethuba lokuya kwezinye indawo emhlabeni.
Kana izwi elinye lapha elesifazana elimnandi ungasela ukuthi yena lo ohlabela laye ngubani igama lakhe njalo useke wahlabela na kumbe laye uyaqala
lo ohlabelayo uQuincy uyahlabela uselama album amathathu waziwa njengoQuincy Gqoka Moyo engumntanami ngifundise okweminyaka engu-40 njalo ngihlabelisa amakwaya.
Ungavalelisa abalaleli.
Balaleli, ngijabule ukukhuluma phambi kwenu. Abafuna ukuthenga umculo wami abasebenzise inombolo 0779116855. Subscribe to YouTube channel yami ethiwa DC Gqoka.
Sana DC Gqoka umhlabelisi oleminyaka engu-84 osethule idlalade elitsha ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilalo.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 likhwelile laya kumakhulu phose amabili izolo 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu, inkampani eqhatshisa izimota e-Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kukaTawanda Mochehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini le-Phanda Masu duzane le-Victoria Falls. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkumo.